Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izindaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Julyikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Sithi thina ngo-1980-81-82 kuqala indaba zeGoogleround, abantu abaningi esingathi ngabantu abe-everybody babalinga baya kuboBotswana baya South Africa abazange bephendukelabo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhova koBulawayo ngoMgqibelo.
Sizabhala iripoti thina nje commission esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwelegemene.
Izinga besengilo kathesi ivisa sengitholile nayo abaqoqwa umcindi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni wo Studio 7. Bene nemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela koBulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo, ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu, i-13 million ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lo nyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi-2.4 million, lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu-2 million. Idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu-665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu-760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu-827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akoBulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kusuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanandi ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa yona i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nxanje sikhangele emalokitini abantu baningi njanxanje ukhangela amabhasi insuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa kagaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona lapho bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo kuthiwa ngama minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ukuthi balalesizwe lesiDebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonalendi sebegcwele koBulawayo, abantu abavela emashonalendi lakwezinye indawo komanikalendi kibomaswingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba khonapha awuhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi. So ke sizibuze ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwana. So esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho kugqiniswa khona kibo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lonale likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaKhebeleni bezohlala lapha koBulawayo, kodwa kholokho isensa sidayi kuvezi. So siyazibuza ukuthi kusuke kwathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima baemazweni aseduzane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe manandlela izinesikejohannesburg ulimi oluzawuqala yimuntu yabekhuluma isishona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikutshoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangele ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho-ke kusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sokala ukuthi ma sokube i-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langikhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, I think okokuqala asithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGugurahundi, abantu abaningi singathi ngabantu aba-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya South Africa abazange bephendukela abo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebelelend abantu nxa ngikhumbula mina abantu ayakhula la bengafunda lapho ngathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini, wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi ningi labantu basegoli ikho kubangela ukuthi abantu bevalutshwane konoko esingathi thina idepopulation abantu basuka behambe begoli umuntu ethi efike ehlale khona lele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lo
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina sithi ukuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi wawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe bavala ngale bazalahla njani inani labantu kuthi inanilo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona sesesibona ukuthi sithini sizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuza umthembi kunzima ukuza abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so ukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa egcinweni lestudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba ye-Studio 7 uGaina Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Lisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalande ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota i-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenzela i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe sidala sidina nxa nje sikhangele emalobisini abantu baningi njengamanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngasigaya ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi ibulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lakha uhambe ezitaladeni zabobulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngayo mhla kubalwa babe ngayo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesisizwe lesidebeleni la eMathebeleland ibizwa ukuthi seMathebeleland kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamandebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele kobulawayo abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo kobanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho kobulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele kobulawayo ngoba kuhamba uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile kobulawayo baningi. So yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladeni labo kuthengiswa khona libo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamandebeli. So ke ngaze sithi amandebeli malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebeli asebethe bagcwala kobulawayo besikhaya ukuthi inani lwanele likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamakrebeli bezohlala lapha kobulawayo kodwa kholoku i-census dayikuvezi so siyazibuza ukuthi kuthiwe kathini.
Gumbe mhlawumbi ingcazelo baba Dube engxenye emathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima emazweni aseduyani hati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandleni kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe malandlela ibinesiko-Johannesburg ulimo luzawuqala yimuntu yabe khulumisona kathi indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe uhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi ubulawa usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okufanela khona okugeza khona sobala ukuthi masekubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawa yagcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda siphathamandla se-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ethe-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye konke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto engihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengazi bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle imithawulo sidangeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, sivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalela ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe izama sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana. Kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangako ukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. Izani ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-Europe. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kababa lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalulekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala lakudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa lemashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yibo abahlanganisayo ukuze besikhiphe fanele bebone ukuthi i-MRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ihlupha izwe letha lidevelopha izwe letizwe abantu abethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinike izwe lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibo abasifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abeMRP bazathi akusho ukuthi la abantu baright eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asiphumeni ngobuningi bethu bantu bemthwakazi siyorejista kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo msakazi njoya isikhathi kodwa inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi ngiyalivusa emunhlanhla ngihlanhla mahlango seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke emalungu wesigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregist ukuvota bantu inxa yonkulunkulu angasizwela kumnyaka ozayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama unanhlanhla lapho umalumama uPaul Ngwenya unkomo lapho RJ lo nkosikazi wakho uPriska laba komamazala kona mdumisi laphana lo mdalo Ndlovu kumajwebana laba koMoses Chuma ngithi hambani eregist ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town unhlanhla mahlango ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi beStudio 7 nani balaleli beStudio 7 nguPhilip Qinisa lokhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngisela le ndaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthola dingisa ilizwe uNkomo ilizwe akalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunity nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlanyana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi United Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebelelini akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebelelini hhayi ukuthi uNkomo wayele ntuzano lapho wayesekathuthuza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwase kuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntizana i-United Nations abo America nabo Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuweke le ntizana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababe ku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona ilentizana i-America vele kwasekukhona i-Britain ne-America kwasekukhona vele ababese ku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi izipha yayilwa kanjani izipha phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyulwe ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7 livuka njani mina ngivukile mhla ka 25/07/22 ngikhuluma ngumaphosa phansi lekondolwane esigabeni sencane komakhulela la kugcina khona abantu emabhongani le la kugcina khona abantu mawuqeda lapho hamba ngesiganga ewange National Park awuphenduki ngibuza kakhulu bakithi ngikhulisa ngikhulume abantu basebhinga ababebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kwelizimbabwe abaye amantu izigaba mbona ngani izimbabwe bayayithanda phela bayithanda njengani bantu bedinga la sengicabanga ukuthutha khonalo emabhongane bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazidlali wawinileyo hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibonga labantu bedinga lakwena la adlulayo ngayizwa mpela noma likhuluma abantu bedinga ukuthi libambele afuna izimbabwe ephambili labo bezanu labo okuthiwa ama-structures ambona ukuthi kuyabasiza lo kwakusebenzi umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa i-triple cell ama-structures yile ama-structures umuntu uyazikhethela into engaphakathi la kwakho yinto oyenzayo noma ungazwela ama-structures anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu ngiyalibongela abantu bebhinga hayi kungathi bonke bakhithi sonke ezimbabwe singafaka labantu bebhinga ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba-right kudala siyale lokulohlala sethusela abantu bebhinga bayethusela kodwa bayezinto i-right sonke isikhathi maye abantu abayengabathusela zaso kukhulunywa emsakazo kuthiwa bayesaba ukuthi beyenzele oku ngabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimele ukukhuluma nje uma ungumuntu ungayisabi njengabantu bebhinga ngiyaliphakamisesana abantu bebhinga ngisacabanga nami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khona lapha ebhinga ngeke ngiphile lani kahle noma sihlupheka sihlupheka sisonke ngiyabonga
miyelele ku-Studio 7 kulo mbuzo endinawo lapho suka uncake kunamagama la kukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi kabasincedisi ngayo kanti sithumelela ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kuyo kuyaba kuhlupha iyayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isoveke ngaleyo ndlela kodwa ku-Studio 7 nje kuthula ukuthi ezwi siyathumela lokhu lalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe kasiwaye besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwe siwathumela kiwo cela nje impendulo onakho nyabona
hayi siyabonga balaleli bethu nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7 qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njalo abahlutshwa yini njalo abafunani bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngalichamela litshe ngolunya injobe enhle ithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kusela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungaselamo
u-Obert Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany ngesizwe amazwi kaDube
salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi wevoa indebele ngiyalilingela lonke emagumbini wonkamani omhlaba okhulumayo ngu-Obert wakoDube imbongi kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani izinga besengikilo kathesi iviza sengiyitholile ngilayo abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti yiyo esangixakileyo sibili bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona lami ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba okuthi lami ngaziwe phetsheya kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga lamhla ka 8 August ngiyabonga
u-Obert Dube imbongi elodumo isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela uZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.